Women of Zimbabwe Arise, Woza. Ifuna umuntu wonke elizweni leZimbabwe azwisise njalo azi ngokubhalwa kwesisekelo sombuso. Maduzane nje, iWoza ilobe ugwalo ihlose ukuthi sizwisise ukubunja kwesisekelo sombuso. Ofuna lolu gwalo engalobela kuKelly ethi info@wozazimbabwe.org esebenzisa i-email. Ungachayela ucingo ku 011-213-885. Kumbe ungalubala ugwalo lolu online kuKelly ethi www.kubathana.net. Okubi njalo okuveza uhlupho olungaphezulu yikuthi isisekelo sombuso esindala njalo esisebenzayo okwamanje siphe iqembu leziphathamandla amakhulu amandla amanengi aphethe ngendlela engayisiyo njalo esetshenziswa ngokungafanelanga. Phatheka utholakale ukhona ekulobeni isisekelo sombuso esitsha. Thola ulwazi kuqala wena, uthi usuphatheka uthathe inyathelo. Siyayithabela imbono yenu njalo iyadingeka. Ngokunjalo, uma unombono kumbe ufuna ukugcizelela, nansi ikheli yokulobela. constitution@kubathana.net. Ungathumela umlayezo kule inombolo 0912-452-201. Emveni kokulalela, chaya u-4 ukuze uchiye izimlayezo. Imbono yenu yonke izakuthatha isiwe kuWoza, yona izaqiniseka ukuthi abameli abakhethiweyo bazayizwa imibono yenu. Phatheka nxa ufuna ingqubela phambili.
Siyini isisekelo sombuso?
Singumthetho oqakathekileyo ngisho kuliphi ilizwe. Singumthetho oveza ukuthi ngubani ozasikhokhela njalo ekhokhela njani. Sikoqela amalungelo ethu njengezizalwane zelizwe. Singaphezu kweminye imithetho esiyiphikisayo.
Kuyini okugoqelwe kusisekelo sombuso?
Esakathesi isisekelo sombuso seZimbabwe simumethe izigaba ezikhangelane lobuzalano belizwe, amalungelo ethu, ugatsha oluqhuba imithetho, umongameli, abasekeli bakhe, abaphathi ntambo bakahulumende, izisebenzi zikahulumende lemisebenzi yabo, iphalamende kugoqela lokhetho, abahluleki, amapholisa lebutho lomvikela, amaqula azimele wodwa, lezemali.
Uhlupho oluyinsinda baphenduli oludingeka ukuqondiswa.
Iziphathamandla zithole amandla amanengi njalo ziwasebenzisa ngendlela engayisiyo. Abantu abaphethe lawo mandla okuqhuba umthetho balamandla amanengi kakhulu njalo bakhulela zonke ingatsha zikahulumende. Sebeqinisele ababumbi bomthetho ukuba benze imithetho efunwa yibo. Sebebusa abahluleki ngokwethusela labo abangabathandiyo. Lokukhetha labo abazakwenza lokho abakuchoyo labakufunayo lanxa kungaqondanga. Ngenxa yokubusa abahluleki sebephule imithetho bahlukuluza lamalungelo abantu.
Izindaba okumele zinqunywe kusisekelo esitsha.
Amalungelo obuzalwane, amalungelo oluntu, lamalungelo ezombangazwe, amalungelo enotho lenhlala kahle, impikiswano evumayo lengavumiyo, lamandla okubumba imithetho.
Isisekelo sombuso esitsha singenzani?
Okunye kwalokhu kungenqatshelwa ngokulotshwa kutsha kwesisekelo sombuso. Sesiloba kutsha isisekelo sombuso, okuqakathekileyo kuqala yikuba leqiniso lokuthi ugatsha oluqhuba imithetho alwenelisi ukuphatha amandla amanengi. Ugatsha lwababumbi bomthetho lababona ngokulandelwa komthetho bayanelisa ukusebenza bezimele bekhululekile bengela kubuswa lugatsha oluqhuba imithetho. Kuyadingakala lokhu. Amandla ehlukaniswe ngokusobala. Indlela zokunqanda abaqhubi bomthetho nxa sebehlukuluza amandla. Ukuvikeleka okungcono kwamalungelo ethu. Ukunqanda okungcono kwendlela zokhetho ukuze senelise ukukhetha abantu abazasimela ngeqiniso behlonipha lokho esikufunayo.
Mina ngingenzani?
Ungayala isisekelo sombuso esingatholanga uqwayiso oluvela kumthwakazi wonke. Ungayala isisekelo sombuso esingaphiwanga amaZimbabwe ngendlela ye-referendum. Unganqabela isisekelo sombuso esingenzi lokhu okulandelayo. Esingaxwayisisiyo amandla aphiwe iqembu leziphathamandla amakhulu. Siqiniseka ukuthi uhulumende ulelungelo lokuthatha isinqumo bekhululekile bengabuswa lugatsha oluqhuba imithetho. Esingavikeli amalungelo abomama lamalungelo awonke umuntu kungakhetheli ukuthi ungowenhlanganiso iphi kumbe ukusiphi isimo sokubunjwa. Engaqhelisiyo amalungelo oluntu lawezombusazwe alotshwe kusisekelo sombuso esisebenzayo okwamanje.